sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya linjani basakazi? Hayi thina siyaphila. Hayi thina abantu bezandla bazosikhathele ngabo lapho. Izani usikhathele sivivele, hayi asakwazi lokhu. Athe sibamisa umhlangano ukuthi kuyini ozakulungisa umnankakho. Umnankakho sebulele ilizwe lo, akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi, kathe siholisa amadokotela labanye ngama-$30 US dole bese sithunika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, ake phumule vele kayekele lokhu. Lalaba bantu abangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswa abantu ngabantu bezanu bayahlupha. Uthuma lo vele lo la uthuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhuze. Ulokhe beya kuma studio ekhuluma ngangomunye ngawe uyahlalela le udlalisa ithubu lokhe ekhuluma labanye ngiyabonga. Umkhwananze eBotswana.
Bonani, sale bonani balaleli, Daniel Bambisi bemazweni, ithanda ukulibingelela. Ngithi linjani ihlobo zami lonke lapha elikhona. Thina siphilile kahle siseBotswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani koNcube koMguza. Uyazi ihlobo zami kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikuzwayo okwama-passport. Kambe i-passport mayisiyadura ngale indlela. Kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni ngoba ma uthi siyikhakhulethe imali yankhona kobo 3000 something masiyitshintshela emapuleni ngama 3000 ithatha iminyaka emingaki nale passport ende khonapho uzuyithatha ipassport yankhona kugadangana amabhasi ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli kodwa singeke sibenzele ukuthi kodwa bengabakhokheli kodwa abahlale phansi becengisise izinto thina sihlalela uPani kodwa but imali okusuka eJotsholo usiyadlulela uPani usiyabhulawayo komsitheli imali eningi kakhulu ukuthi angeke uze uyikhulume plus le passport which means lokhu sokuyisitshengiselo sokuthi sokuyikulokhuzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu nginelawa amaningi izihlobo zami sibe sicelo kupresident wethu osikhokhelayo singeze singamfakanga yena wagidimela ukungena phambili esenzela ukuthi ebe sikhama kahle hayi siyakubonga lakho ngeze sikhame kodwa angeke siqede sikhona siyaphila sikwamanye amazwe enale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni awuyibona hayi yitsho angeke wafa wayibona zihlobo zami sikwamanye amazwe sikhuluma sinje so thina siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho vele sidlali njalo vele siyahlala singamadabu lapho iminyaka leminyaka le mali angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni.
Indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le evesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding kambe kanganani kuvele nje ugesi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi kufana nje lokuthi vele yena ugetsi lo vele kasekho musi kufana lokuthi vele kasekho and nxa usithi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni. Kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje yona iyiyo futhi ephinde yomisela abantu kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani kambe labo bona laba abatshona besithi izano this izano that kodwa kuphila impilo enje mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into iright that's why bethona beqina nje ubezwa nje labanye abehlangothini lakithi beqinisa sibili imihlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi mhlawumbe bona abalayeleyo lo-shedding ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlala emnyameni hayi akula ngqondo ngiyabonga.
Kunzima lokho kusekhaya ngapho ofaro bakithi labo kunzima abalanhliziyo amalungelo abantu asabulawa abahloniphi ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukuba sisuse kudleni. So okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu, akwamalungelo abantu asikhohlweni. But my kicking bingelele phela ubaba laphana elupane enza ligwa kusobhuku Fred Ncube, ubaba uJekonia Mpofu. Ngithi mina ngiyabakhumbula abazali, lokho sasuswa yiso isimo seZimbabwe leso, sihlala sikude labazali. Ngiyabonga but Mike, bengithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga e-Studio 7. Ngiyabonga kakhulu.